udaba lolu ludaba oluvele lona olukhangelelwe kakhulu nguZulu weZimbabwe oluyiludaba oluyilo olusuphayo. Ngakho ke i-youth isithe yakukhangela yakhangelisisa yabona ukuthi kanti kuyini sibile okusuphayo kwesilekisa uhulumende kungokunye kwezinto zezinto ezihlupha ugatsha olutsha oluyomgogodla wepati ukuthi ethi lona lalukhangela lubone ukuthi kule zinto ezimele zenziwe kodwa ke kulutshwana osokwenziwe. Mina ngivumelana nabo kakhulu ntanga, ngivumelana nayo i-youth ukutheni yiyo indlela abameli babe yibo abafuqayo izinto lezi eziyizo ezavunyelanayo ama-resolutions abumbayo ku-conference. Yiyo kumele beluthi bebone ukuthi into zenezo ziyenziwa ngurhulumende. Uhulumende uyazilandelela zenezo zinto esavumelanayo ukunwisa i-corruption. I-corruption ileli lizwe kakhulu. Silodubo nje olukhulu oludubo silalo phakathi kwelizwe lethu olukhulu olubangelwa yiyo i-corruption. Njalo ayilandaba lokuthi kwenziwa ngubani lokho. Abanye phakathi kwethu bangingcolile phakathi kwethu. Khonapho phakathi kwethu kuzempilo abantu abangingcolileyo abanye bakhona. Kuye mdili wezanupe kumabandleni umuntu abantu abangingcolileyo okumele konke lokhu kulungisiswe ngokuthi kulwisa kakhulu i-corruption phakathi kwethu.
Ukuda kwaseta Gwirei ngumuntu obikwa lobudlelwano engumngane kamsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga. Njengoba abasakhulayo beZANU-PF laba besithi ungumuntu okhohlakeleyo, kungenzeka yini ukuthi uChiwenga engazingeni ezinkohlakalo lezi?
Mina kangithandi ukuthi ngibale ukuthi ubani kumbe umngani kabani kumbe kabani. Mina ngithanda ukuthi ngidingamela sikhulumeni nge-corruption ontanga nxa sebeyibonile khonokho abakubonileyo kabayihambise kwizakhi, izakhi igijime layo ihlolisise kuhle ukuthi kumbe umngani kabani. Vele mnangu angubali vele lokho ukuthi ubani ngumngani kabani, ubani ngumngani. I-corruption nxa ilwiswa kayilwiswe kungakhathalekile ukuthi umuntu ngumngani kabani. Akula muntu ongaphezu komthetho, wonke umuntu ngesisekelo sombuso esikhona elizweni, wonke umuntu ungaphansi komthetho, wonke umuntu ungaphatha umthetho, umthetho ungaphezulu kwa wonke umuntu. So akula muntu ophezu komthetho kwelizwe lethu leZimbabwe. Njalo ukuba ngumngani kukabani kumbe ungaba ngumngani kapresident kumbe ungaba ngumngani kabani akukutshi ukuthi noma ungadala amacala kumbe uyenze okunye kuyakutshiya umsulwa, hhayi.